abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakale Khwekhwe lapho ababulale khona umfokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo izano sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zama-1980 iqeda abantu ngegukhura hundi igenocide umcedazwe singathi igenocide babamba abantu kabi baqeda abantu ebhalakhwe emzola emidland egwanda khathesi umnangaba yikho-ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi zomambo ukuthi okwakhathesi ibandla leni ele-TCC alibuyele emuva siyazi asithwalanga zikhathi asilazikhali asilani okwe i-ballot box i-ballot paper lapho esizafaka khona cawa yikho-ke abantu bezimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona kukhatshana bangazama wonke amaqinga benzeni.